uPetro wokuqala isahluko sesihlanu. Ngakho ke ngiyabalaya abadala bebandla abaphakathi kwenu, mina engingomdala kanye labo, lofakazi wezinhlupheko zikaKristu, lomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambulwa kithi. Yalusani umhlambi kaNkulunkulu eliwunikiweyo, kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngokuthanda langokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo, kodwa ngokuvuma kwenhliziyo, kungabi njengabazenza amakhosi kulabo elibaphetheyo, kodwa libe yizibonelo zomhlambi. Kuzakuthi lapho esabonakaliswa umalusi omkhulu, lamukeliswe umqhele wobukhosi ongaboniyo. Ngokunjalo lani abatsha, sehliseleni ngaphansi kwabadala bebandla, yambathani lonke ukuthobeka, lithobelane, ngoba uNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abazithobileyo uyabapha umusa. Ngakho ke zehliseleni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Lethulele phezu kwakhe izinkathazo zenu zonke, ngoba uyalikhathalela. Phaphamani lilinde, ngoba isitha senu uSathane siyahamba-hamba njengesilwane esibhongayo, sidinga esingabadla. Limelalelaye liqinile ekukholweni, lazi ukuthi zona lezo nhlupheko zehlela abazalwane benu abasemhlabeni wonke. Kodwa lapho selihluphekile okwesikhatshana, uNkulunkulu womusa wonke walibizela ebukhosini bakhe obungapheliyo ngoKristu, yena uqobo uza kuliphelelisa, aliqinise, alinike amandla. Kakube kuye amandla kuze kube nininini. Amen. NgoSilivano, umzalwane othembekileyo ngokumazi kwami, ngililobele ngokufitshane, ngililaya ngifakaza ukuthi lo yiwo umusa oqotho kaNkulunkulu, manini liqine kuwo. Ibandla eliseBhabhiloni elikhethiweyo njengani liyalibingelela. Lo Makho indodana yami, bingelelanani ngokwangana kothando. Ukuthula kakube kini lonke elikuKristu.